Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqale namhla endaweni ezifiyeneyo eZimbabwe. IZimbabwe Electoral Commission ethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ithi kule ndawo ezingamathumi ayisikhombisa lantathu 73 ezivulelwe uZulu ukuba abhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilithumi. Amabandaza ancintisa kukhetho oluzakwenziwa lonyaka athi asidinga abantu abazabhalisela ukuvota. Umnumzana uCharles Diziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi bafisa ukuba uChamisa avotelwe ngabantu abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Sakhuluma ukubana i-target yethu ukubana simobilizeke abantu abayi 6 million ukubana besivoteleke ngokhetho ke oluzayo. Elokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla ukubana ke sikwanise ukusukumisa ke isizukulwane sonke seZimbabwe ukubana abantu besukume bengene kukhetho. Kuyasinceda njalo ukubana sibekwazi ukubana nxa sisethe amatageti amakhulu, nxa siyehla siyehla sithola ke inamba ke esitshiya sikwazi ukubana ke sinqobe kakhulu. Lokhu kwakubhenchmakwa njalo kubhenchmaki kakhulu ke ngodaba le-voter registration. Yikho ke si-introduca uhlelo lwe-voter mobilization ikakhulu i-voter registration program yethu kuzefika mhlaka 21 March ukubana sibiza abantu bonke ontyanga abadala, omama, oyizalukazi ukubana nxa ungabhalisanga bhalisa ukuvota kube sibekwazi ukubana njengezizukulwane zeZimbabwe siyanqoba.
Ibandla le-ZANU PF lona lidinga amavoti ayizigidi ezinhlanu 5 million akamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzancintisa kukhetho oluzayo. Unumzana Mavuto Moyo okubandla le-ZANU PF uthi luqakatheke kakhulu ukhetho lolu, ngakho-ke sebekhankasela amavoti la elizweni lonke jikelele.
Kuseminyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe evayeza khona ama-general elections, njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections, sililizwe eli-sovereign phecelezi ngesilungu okuthiwa yi-sovereign republic elandela i-constitution eyabunjwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke kufanele lolu khetho lwenziwe, kufanele lolu khetho lwenziwe kulokuthula. Ngakho-ke umongameli ubaba uMnangagwa usekubeke wabasobala kumalunga e-ZANU PF ukuthi thina silibandla elilandela imithetho yeZimbabwe, silibandla eliphakamisa ngezinga eliphezulu ukuthula phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi uzaqhubeka ngemikhankaso ngezindawo ngezindawo kulokuthula.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi okwamanje athwele nzima amabandla aphikisayo azama ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Siyananzela ukuthi 2023 ngumnyaka wokhetho, siyananzela labezimbangazwe amabandla athiyeneyo asekhona ekhulumisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Sinanzela ukuthi ihlupho olukhona lelo lokuthi la amanye amabandla aphikisayo sokufanele adlule siyacela emapholiseni. Uhlupho olukhona ukuthi besenza lokho basuka baliswe ukuthi babambe baqhubele leyo mhlangano. Ngokunjalo kuhle kusitshengelela ukuthi ukukhankasa lo isikhawu ka-23 kutho ukuthi kuzalekela nancane, ngoba amanye amabandla abengavunyelwanga. Kodwa kuseqinisweni, lanxa kunjalo siyabona amabandla opholistini ikakhulu enale eyiyo ephikisayo, i-main opposition i-CCC iyabona izigaba eziningi bekhonkisana nabantu ngendlela ezithiyeneyo ngemakhaya. Siyababona bakhankasa kule bandla ukuthi ayele-ZANU PF lelo, siyalibona iqhubeka laba amabandla ngobuningi bawo azama ukubana angene ebandleni. Uhlupho olukhona i-violence, ngoba ubudlongodlongo esiwubona usenziwa kwabanye abantu okungafanelanga kube njalo. So-ke besikhangele ukuthi aluba sikhuluma nohulumende, sicele uhulumende kakhulu ukuthi ibandla ye-ZANU PF alivumele ukuthi bonke abantu bakhankase lingalwisani labantu.
USibindi uphinde wathi wonke amabandla kumele avunyelwe ukusebenzisa imisakazo lamaphephandaba adlelana lohulumende.
Lokunokuluhlupho yikuthi ekukhankaseni lapho ungananzelela, ngasikhangela kulezo zomsakazo lamabonakude, siyananzela ukuthi i-opposition party zazini wama tuwa uba nazivona ali kote ruling party zanite fiyete wana alakona ufutu ya sitemi suti ukangasa o matibule nalewa nangane uinze ufa ilu msuse nga lungane na leo mba kufane lukuti wonga bandu batola ama tuwa lima nae
nele Zimbabwe lika ngelewe ukuba liza kwenza uketo pakati kwantulika zilo mwabaga azi umlanga kwa uza kutula kusemtetweni usugu loketo lolu.